yona lei MDCT yabo Monzola la yokhuphi kayina mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lweCongress, yakhuluma ngodaba leCongress ye-MDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti iphoke nxa kuthiwe khona i-MDCT yiyo efanele ibe neCongress, abantu babe kukhetho bavota beqondane lama-candidates namalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba uMdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So kufanele ukuthi khathesi-ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT yakokhuphi bengazi bangene eparlamenti kabaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza lezanupiyo. So mina ngathi mbona ngathi mna kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa lomhlangano lo-MDC Alliance kukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiparlamenti. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Ngazi uthiwe namhlanje kuyiwa kubha ku-general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu esesaba ukunqotshwa nguChamisa uyabe Emmerson Mnangagwa. Laba oMonzola laba labo oGuthu oKomichi kabikho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structure e-Congress. So angiboni ukuthi mina loba bengazi babe nezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Angibona ngathi mina uChamisa elakusasa lakhe hhayi liqinile sibili, ngoba umuntu ovele elosekelo olukhulu.